sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela imsakazweni we Studio 7. Namhlanje ke ngolwesine mhla ka 12 kuMpalakazi 2024, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, idale le Senate lamhlali pasise ukukhangelelwe ukuba ngumthetho wokuqeda ukugwetshelwa kwabantu ukuthi balengiswe i-death penalty abolition bill. Abazali abalabantwana abalobulili obungacaciyo sebemanyene lenhlanganiso ezilela amalungelo oluntu basungula umkhankaso lesihloko esithi Free to be me olenjongo yokulimukisa abantu ngamalungelo alaba bantu ukwenzela ukuthi umphakathi ubemukele. Isiphathamandla senhlanganiso ye-International Organization for Migration, unkosikazi Amy Pope, uthi eleZimbabwe kumele lize lendlela zokubona ukuba abantu abalolwazi lwaphezulu kabaphumi elizweni besiya kwamanye, esithi lokhu kulakho ukuphazamisa ukuthuthuka komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye zizazizwa kuwona lo msakazi. Umqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, IOM, obethekelele leZimbabwe okwamalanga amathathu, unkosikazi Amy Pope, uthi amazwe asemhlubulweni weSADC kumele asebenze ndawonye ukuze alungisise indlela zokungena lokuphuma elizweni ngenjongo yokuwathuthukisa, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma lentatheli zindaba, unkosikazi Pop veze ukuba useqhube imihlangano labantu abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, umphathintambo wendaba zezisebenzi uMnumzana July Moyo lenhlanganiso ezizimeleyo. Uthe emhlanganweni yakhe ukuqakathekise kakhulu ukuba kube lokusebenzelana phakathi kwamazwe asemhlubuleni weSADC ukuze basebenzise indlela zakulezi nsuku ukubona ukuthi bangaki abantu abaphumayo labangenayo elizweni.
The possibility is to work with the minister and other members of the government to
kumalanga amathathu yikwele Zimbabwe kunenye esikuxoxileyo okugoqela ukuba sibonisane ngendaba zokuphuma lokungena emazweni.
Uqhubeke wathi eZimbabwe kumele lize lendlela zokubona ukuba abantu abalolwazi lwaphezulu kabaphume elizweni besiya kwamanye, esithi lokhu kulakho ukuphazamisa ukuthuthuka komnotho. Unkosikazi Pop uthe eZimbabwe kumele lize leziqondiso zokubona ukuthi abasakhulayo bayasekelwa ekwenzeni imisebenzi yezandla, esithi lokhu yikho kodwa okungenza ukuba eZimbabwe linciphise inani labantu abaphuma kuleli. Uthe uyathokoza ukuba loba nje eZimbabwe lilendubo zalo kulabantu abavela kwamanye amazwe abagcine enkambeni ezifana leTongogara, Waterfalls naseChipinge. Ingcitshi kundaba zokungena lokuphuma kwabantu elizweni zivumelane lonkosikazi Pop zisithi kumele ilizwe lize lendlela zokuba abantu bengaphumi elizweni. Enye yalezi ngcitshi esebenza nenhlanganiso yeWenela Association ngumnumzana Peter Siduli.
Kumele ilizwe liqakathekise ukuba abantu besebenze belapha lokuba abantu beZimbabwe bayathola imisebenzi kuleli ukuze siphungule immigration. Imisebenzi ekhona kumele ibhadalwe iholo elithenga.
Usekele ngumnumzana Onias Ziwonye osebenza ekolishini yeBindira University.
Kumele uhulumende asekele abasakhulayo abaqeda izifundo zabo ngoba ukuxotsha abantu kuleli akule kungingaphandle kokuswela umsebenzi. I-IOM kumele isize ekupheni uhulumende ulwazi lolu.
EleZimbabwe libikwa lilabantu abafika izigidi ezintathu abaselizweni laseSouth Africa kuphela, kuthi iningi labo lisabalele emhlabeni wonke emazweni agoqela ele-United Kingdom, Australia le-America. Kolunye udaba, idale le-Senate lamhla lipasise okukhangelelwe ukuba ngumthetho wokuqeda ukugetshelwa kwabantu ukuthi belengiswe i-death penalty abolition bill. Lokhu kuza ngemva kokuba idale le-National Assembly lenza okufanayo ngenyanga edluleyo okukhomba ukuthi abantu abasayi kugejelwa ukufa. Ingcishi zenhlanganiso Amnesty International zithi lokhu kwamukelekile ngoba isigwebo lesi siphambana namalungelo oluntu. Lokhu kukhulunywe unkosikazi Nokholo Matshazi emele iAmnesty International.
Sikhuthaza umongameli welizwe ukuthi aqakathekise isinqumo lesi, asayine ngesikhathi kungekhathana. Njalo wonke abagejelwe ukufa baguqulelwe izigwebo zabo kube ngezeminyaka. Isigwebo sokufa siveza ulunya udlakela njalo sehlisa isithunzi salowo ogwetshiweyo. Isigwebo lesi kasifuneki emhlabeni wonke jikelele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wathi umthetho lo ufanele ngoba laye kasithandi lesi sigwebo njengoba wake wasithola ngesikhathi sombango welizwe labamhlophe. Elezimbabwe lagcina ukwethulela abantu lesi sigwebo ngomnyaka ka-2006 njalo okwamanje akula muntu osethe wathatha umsebenzi lowo iningi lisithi kumele kube lendlela zokuthi abantu abadala amacala bejeziswe ezifana lesigwebo sokudilikelwa lijele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abazali abalabantwana abalobulili obungacaciyo sebemanyene lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu basungula umkhankaso lesihloko esithi Free to be me, olenjongo yokulimukisa abantu ngamalungelo alaba bantu ukwenzela ukuthi umphakathi ube mukele. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu abalobulili obungacaciyo lithi liyahlukuluzwa ngumphakathi njalo lokhu kumele kuphele. Unkosikazi Sithokozile Ndlovu uthi ukungamukelwa komntanakhe ngumdeni lomphakathi sekwamdalela izifo.
Oyinkazana ole-24 years. Indaba yokuhlukumezeka ngenxa ye-condition yabo yamphatha kabi kakhulu mina ngoba ngagcina ngibanjwa imikhuhlane yehliziyo, ngabanjwa inhliziyo, ngabanjwa i-BP because ngikwehlile ukuyamukeleka emulini.
Unkosikazi Hleziphi Hadebe uthi waxotshwa lapho ayekhonza khona ngenxa yesimo somntanakhe.
Nasisaba zingiphethe lindlela ukuthi yakuzophila njani. Kwakunzima kimi but nathi noproblem ngizoma lo mntanami. Nomtshado wami waphela, ukufundisa baphela, izihlobo zami ngathi malini kancane kumele umntanami ngoba xa umntanami ehlaba inkosi uthi mama lo ngimayekela ukumbela umntanami uthi mama lo uzakulahlekelwa bani.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Phathisani Tabengwa uswela ukuhlukuluzwa kanye lobandlululo olubhekane lalaba bantu.
I think ama church should be more involved because ubona ngani ama church yiyo instigator mbe ya promoter ukuhlukunyezwa kwabantu be-LGBTI. I-acceptance khona khani ukuthi kuthiwa amadimoni yimimoya mbe kuthiwani ama-church phela kuyabe kuthiwa yimimoya i-spiritual what i-deliverance and khona khani kuyangena engqondweni zabanye abantu kugcine sokupromote ukuthi kube ne-violence against abantu laba of which mina I think should be the other way around.
Umfundisi Ronald Matongwe owenkonzo ye-Metropolitan Community Church uswela udlakela lobandlululo olujonge ama-key populations.
Njengebandla siyamelana lokuhlukuluzwa kwabantu kungakhathelekile ngezimo zabo ngoba isisekelo sombuso asilabandlululo, asilakunikezela ngitsho le mabandleni okholo akumelanga kube lobandlululo lwabantu ngokuba uKristu wafa wavuka esifela umuntu ukuthi akazange wabandlulule.
Umnumzana Mnyarazi Mkandla obona ngokuqhutshwa kwenhlelo e-Advocacy and Research for Men in Zimbabwe uthi basungule uhlelo lokulimukisa uZulu ngamalungelo ama-key populations bemanyane lenhlanganiso ezimbalwa olulesihloko esithi Free to be me ngoba laba bantu bahlangana lobunzima emakhaya abo lasemphakathini.
Ukhankaso lolu esilalo lapho sikhangelele umphakathi ukufundisa umphakathi ukuthi umphakathi ube kwazi ukuthi hayi singakhangelani phansi, sonke singabantu, singabi nodlame, singabi nenzondo. Lapho sifuna ukuthi umphakathi ube kwazi ukuthi singabantu sikhona emabadleni sikhona ezimulini eziningi lathi singabantu belizwe lethu leZimbabwe ubandlululo hayi asilufuni.
Unkosikazi Monica Mutswangwa umphathi ntambo obona ngendaba zabesifazana lentuthuko uthi uhulumende weZimbabwe wenza konke okusemandleni akhe ukumelana nodlakela kanye nokwephulwa kwamalungelo oluntu. Inhlanganiso ezigoqela iGirls, iVovo, iSRC lezinye ezweni yizo ezizaqhuba uhlelo lweFree to be Me zisekelwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, iofisi yenhloko kahulumende we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu lamhla ithe ibutho lelizwe lakhe lizahlala likhona le-Syria endaweni eseduzane le-Golan Heights eyi-buffer zone kuze kube lesiqiniseko sokuthi bavikelekile. Ibutho leli ligxile kuleyo ndawo kulandela ukugenqulwa kukalowo wayengumongameli walelo lizwe umnumzana Bashar al-Assad. Iofisi le ithe ayisoze ivumele amaqembu e-jihad egcwala kuleyo indawo esethusela abantu be-Israel njengalokho okwenzakalayo ngenyanga ezimbalwa ezedluleyo. Osekhethwe ukuba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump usephiwe inhlonipho yokuba ngowesilisa olohlonzi kulomnyaka i-Person of the Year yi-Times Magazine okungokwesibili. Njalo uchaya insimbi lamuhla ekuseni eNew York Exchange njengesiko lalokho. Umnumzana Trump wamukele ngenjabulo linhlonipho ebiqondiswe kunqobeni kwakhe kukhetho, kubika abezindaba be-Associated Press. Abanye abamukela inhlonipho efanayo bagoqela owayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama, umqondisi wenkampani ye-Meta umnumzana Mark Zuckerberg, upapa weRoma uPope Francis, lo mongameli Volodymyr Zelensky we-Ukraine. Uhlandla lethu lengxoxo mpikiswano lamuhla sihlaziya isimo sokunanzwa kwamalungelo oluntu elizweni ngemva kokuba eleZimbabwe seliqanjwe njengelinye lamazwe angahloniphi ilungelo loluntu. Kuphenyo olusanda ukuqhutshwa inhlanganiso ye-Civicus kunanzwa usuku lwe-International Human Rights Day kuthange. Phezu kwalokho, inhlanganiso yamagqwetha lwelamalungelo oluntu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights layo ithe ikhathazekile ngokwephulwa mahlayana kwamalungelo abantu elizweni. Lanxa ugatsha lukahulumende olweZimbabwe Human Rights Commission lusithi lonyaka kube lentuthuko ekuhlonipheni lelo lungelo elizweni. Kambe ngempela liyephulwa ilungelo loluntu eZimbabwe. Sixoxa lomnumzana Solani nje emnyama moyo kubandla le-CCC njalo engusenator endawonye lomnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla leZANU-PF eMathebeleland South onguye umqalisiziba.
Inhlanganiso lezi eziningi ezingabe zizimele zodwa zinhlanganiso ezingabe zivele zisilwa kumbe zikhokhelwa ngabantu abangabe bengathandi ukuba khona kombuso weZANU-PF okhona. Kuzindlela futhi njalo zokuthi bona bangabe bephiwa izimali ngamanye amazwe abavele befuna ukudiliza leli lizwe. So ngaleyo ndlela zawufumanisa ukuthi khona into zonke ezingabe zikhuluma nizana yizo ezingabe sezikhonza ukuthi iZimbabwe irenkwe njengokuthi yimizwe eningananziyo ungathi ukukhululeka kwabantu kumbe ilungelo labantu. Ama-organization thina ngeza leZANU-PF siwakhangela ukuthi angabe ubani akhokhelwa ngobani akhipha lokhu nalokhu inhloso kuyizithini, kodwa uma usuyazisusela kwi-ground udingisisa sisibili ukuthi abakhuluma ngakho kuliqiniso yini. Uzafumana ukuthi kuyabe kuyizinto ezivele zine-politics phakathi.
Ingqobe isikuwe mnumzana Moyo.
Akulako ukukhululeka okukhona. Abantu noma behleli bayesaba besezweni lakibo, njalo sihloniphe nabantu abalilwelayo ukuthi nabantu labo babe nelungelo. Ngiphinde ngithathe isitance abamaloya amela ama-human rights eZimbabwe ilungelo labantu ukuthi hayi bo ilizwe lakithi lisasemuva kakhulu alilandi imithetho imigomo eyafakwa ngoba ngangicabanga ngo 2013 kwaba isikhathi sokuthi khona ku-adopte i-security lapho kuzagarantiwa okuzakhulunywa ukuthi ama-human rights efakwe ukuthi kube ne-freedom of speech. Izini ama-political parties esinawo wonke abezazi ukuthi njengoba ama-political parties eZimbabwe kabahlukunyezwa kodwa sibona ukuhlukunyezwa okukhulu.
Ungathini ngamazwi akhulunywe ngumnumzana Moyo?
Umnumzana Moyo uyakhuluma naye njengokubona kwakhe akubona ngelisho lakhe okuyibona nxangwadi ngesisaza kumanje ukuthi thina njengelizwe lezimbabwe abantu abaningi ekufundeni bakhululekile ukuthi bahambe ezikole sikhala ekufundisa kwabantwana. Umuntu wonke uvunyelwe ukuthi akhulume ngendlela afisa ngayo kodwa abantu bomthakasuka bayibange ukuthi babe funti bakhulume ngaloba yiphi into kwesikhathi esonke bekuwo kodwa iyalimaza omunye umuntu laphana. Abantu nxa sebebophisana bebodwa ngalo babe sebefakayo ezinye izinto phakathi. Okuyikho kona bakutsheye ukuthi khona bayindezelekile abakhululekanga kuyabe kuyikuphi. Ngendlela umuntu abantu sebakhetha bona ukuthi ilizwe lezimbabwe yile ngelungelisele kuye bani ngelisa bathinthini oba bona bekwabakhalela ama-sarishi akudisturbi yini ilungelo lomuntu ukuthi umuntu ufanta athole ukudla umuntu ufanta athole isikole isekelo elivela kwamanye amazwe akuqamuli yini ilungelo labantu sengiqamula eZimbabwe yimeniyazasethethina yimenzaziyasethethini khonapho ukuthi yona inhlanganiso leyo kukhona yini eseke yama yamelela umuntu wewanda lezantrade uma sethe waba le programe okuthi bayama laphana bathi besiyamdifenda. Ikhona yini i-situation enjani? Thina esikhona kubanza lezantrade sibona uhulumende ezamile kakhulu imizamo yokuthi abantu balinga njengendlela efaneleyo njalo abantu basenjengendlela efaneleyo.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Moyo.
Ngayesithi ama-organization amaloya kabamela abantu bezanu-PF enkwaziyo bamela abantu bezimbabwe abahlukumeziweyo abantu bezalo bazahlukunyezwa ngubani. I-African Union ngehlubulo wethu wesadati wakhuluma lezimbabwe ukuthi bakhe bezame ngendlela eziningi zokuthi bamphuve indaba ye-human rights. Nama-organization akhuluma ukuthi bafaka iqinisa ukuthi hhayi bathi liyabona nje ukuthi kalilandeli indlela lifula ilungelo labantu ngakubona kunalokho ukuthi khona kuvela kusebenzi bese indaba yama-sanctions. Mina anginginethemba lokuthi abantu laba kumele befundiswe ngeqiniso ikakhulu abantu bezalo phela akusiyona i-opportunity yadinga ama-sanctions. Ama-sanctions bazidingela bona ngesikhathi bethanda singena ezimpini ngamanye amazwe bangena empini ye-DRC bengesikhathi bekhipha uhulumende we-DRC kufaka uLawrence Kabila. Ama-orange countries akhuluma labo abatshele ukuthi lingene endane erongo yikhupha lama-sanctions njalo ama-sanctions lawa akuso ma-sanctions ezimbabwe kambe ngaba ama-sanctions zimbabwe njani wona kuma-individuals amabizo abantu jen sokuthi khona labo bantu babayenza ukurongo kwasezimbabwe i-corruption yeyama-sanctions kwata ama-diamond kathengiswa ngendaba yama-sanctions kati angaphi lawo ma-diamond nxa engathengiswa. Yikho ngingakutsho ukuthi indaba yama-sanctions asebesithiwe akusikho esabiza ama-sanctions njalo bayahamba bona amanye amazwe bathengisa into abafuna ukuyithengisa kathesi izimali zinikwa abantu izimoto zidingelwa abantu ngama-sanctions yini ilizwe lethu lilama-minerals umhlobo lomhlobo kuyamayinwa kuya ngathi konke lokhu ama-truck adlula emabhoda ehamba aya ngathi kulakula ama-sanctions izanu-PF ilienvolved emazambiko. So kathesi thina sesihlela yemizalo ingena emazweni amanye esinokulungisa kusho ukuthi kulungisa ilizwe nakithi lasezimbabwe. Umfowethu Malaki kathe hlale ethe cabange orebusise kahle bazamtshela ukuthi hhayi opportuna sitende samasanjini. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Solani nje Mnyama Moyo, ilunga lebandla le-CCC eMathebeleland South, njalo engusenator obexoxa ecingweni le-Studio 7 endawonye lomnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla le-ZANU-PF khona le njalo eMathebeleland South. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden namuhla wesule izigwebo zabantu abayinkulungwane elengxenye i-1500 abadala amacala amancane achiyeneyo. abantu laba babotshwa ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19 baphika basebekhululwa ukuthi bayiqedisela izigwebo zabo ngekhaya. Umongameli Biden uphinde waxolela njalo amacala abantu abangamachumi phose amane i-39. Uthethe inyathelo elifanayo kunsukwana ezedluleyo, waxolela indodana yakhe uHunter, yena obeselinde ukugwetshwa ngemva kokufunyanwa elecala lokwehluleka ukuhlawula imithelo kanye lelokuthenga umbhobho ngaphandle komthetho. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringai.
Ama-presidential pardons lawa aqakathekile ngoba kaningi abantu babegwetshelwe iminyaka because abanye abala ma-representation amaningi. Singakhangela abathi ngama-low income earners yiba bagcwele emajele yona lawa. Ama-white collar crimes bakuma-minimum security prisons, benza izinto ezilula nje. Ma ungatshontsha imali eningi ongayenza amacala uthathe izigidli lezigidli zemali, ukugwetshwa kwakho is not as long as umuntu mbeni obhema imbanje or ithengisi isidakamizi or something like that. So khonokho akuyenzileyo ukuphadona or ukuyekelela abantu laba for ama-commutations ama-sentence abo is very very helpful, ngoba labo bangangena etilongweni balama-programs angathiwa ayabancedisa to reintegrate into society. So lokho vele kuqakathekile for a president to do ma esesalele isikhathi esifitshane. It's a tradition eyenzakala lapha eMelika ukuthi bayayekelela abantu laba or change their sentences ukuthi abe lula babuyele emulini zabo and whatever. Okunye okuqakathekileyo kumele sikukhangele, it's not violent crime or abantu ababulala abantu and all this other stuff. So khonokho it's just ama-crimes engakhulumileyo kuqala laphana.
Bakhona abanye abasola uBiden ngokuxolela indodana yakhe, uthini ngalokho?
Njengobaba I don't blame him, ngoba siyakwazi ukuthi ma ubaba wakho or umama wakho is a politician in any country in the world, bakukhangela ngamehlo ahlukene labanye, ngoba babe expecta ngantho abantu abaduzane lo inkosi uJesu Christ. But siyakwazi ukuthi abantwana labo bayawona. So mina hayi angiboni kule problem okunika i-pardon ayenzileyo kuHunter indodana yakhe. Ukusolwa akwenziweyo ngama-Democrats lama-Republicans vele it comes with the territory. Akula into ezayenzwa ngumongameli welizwe that is going to please everybody. So khonapho ngithi hayi, he has to take it on his chin ephongokuqhubeka ehambe, ngoba yena ngubaba kaHunter and Hunter has been through a lot of things in his life. So singakhangela khonapho, mina ngiyathi ha, he did the correct thing. Local power yangkhona, ngoba ma usuphumile you cannot expect umuntu ongenayo ukuthi ancede umntwana wakho from going ejele with things like this. So ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe zeMelika obexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Sobe isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Yishona njani basakazi? Bantu bakithi, into ehluphayo elizweni lakithi inye, asinazo inkokheli eziqotho eziphikisayo. Lingabheka ngale koMozambique, inkokheli eziqotho. Sisaze siyothola utshintsho elizweni lakithi, nyakana sathola inkokheli eziqotho. Lezi inkokheli esinazo ezithi ziyaphikisa, hayi, akula nkokheli lapha, yikudlala ngabantu lapha. Ungeke uthi ucabanga ukuba yinkokheli yeqembu eliphikisayo elizweni lakithi, kodwa ucabange ukuthi lizwe uzaliphakelwa njengepleyiti, uphakelwa ipapa. Ungeke kwenzeke lokho. Ungeke uthi wena
uzaba liqembe liphikisayo uthanda i-comfort zone ngikudlala ngabantu lokho.
Siyabingelela, siyabonga. Umbuzo enginawo ngokuthi uHulumeni Ncube noSengezo-Chabangu bangabantu besintwini besihlaza kangaka besenza amampunge bacabanga ukuthi bayini ngoba vele ngabe bayahlangana bebe into eyodwa ngoba bazimvila zanhlabani bayinto ezani bayi-ejenti ezani bonke bobabili bengathoni besikhohlisa bede bazakwezinkantolo inkantolo kabani inkantolo yezani kuyadlala ngabantu ukuthi thiwa ngamacele amacele aphikisa ubani bayizani nje uHulumeni Ncube kabe nguminista wezani nje uSengezo-Chabangu ayishanyele ishanyele le i-headquarters yezani besihlukane labantu vele kahle kahle into yabo nje labo nje kuzwa nje igama lokuthi Sengezo-Chabangu uHulumeni Ncube kuyasinyanyisa nje into yeZimbabwe nje njengoba injalo nxa abantu abangamahaga bafuna ukudla okungapheliyo abanjengabouHulumeni Ncube labo Sengezo-Chabangu bulala abantu bezimbabwe bafana nentwala ukuthi bancele igazi labantu abavele sebezikhathalela abantu bezimbabwe behlupheka behlutshwa yindlalo behlutshwa yisomiso since 1980 bangabasebenzela amampunge thina basinyanyisa.
Studio 7, Studio 7, ambingelele ngumzodla nompofu Jay lapha. Hayi bantu, hayi bantu, la bantu bezanu PF abatshontsha igolide kunganjani le mali zabo ezekwa ngaphandle kwamazwe zithathwe zibuye back to Zimbabwe zisiza abantu abahluphekayo ukulungisa umgwaqo kungaba kanjani? Siyabonga.
Yebo, Studio 7 ninjani? Hayi, mina nje angazi ukuthi why lokho kukhulunywa ngabantu singeke sizwe nje kuthiwa hhayi sizwe imibono yenu kwenzeke ukuthi nokuthi ngale nto ebeniyikhulumile anilandeleli kuyakhulunywa nje kuphela kuphelele emoyeni sazakhulunywa kunye imibono yabantu bayikhulume nje kuphelele emoyeni.
E-Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli? Uchamisa sewaqhuza kunyawo abalandeli bakho enindebelo mfokasondumba abaswela direction ngangibahlala ngibatshela mina ngisithi kona uChamisa uzolishiya esigangeni. Chamisa manje uqhuzukile lisesigangeni madoda. Mzamo bani elisazowenza ukuthi lingene la nekhethweni khokhelweni uqhuzukile?
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lanili lakho ukusithumela yeni imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo kunombolo zonalezo ezithi +1 202 465 0318.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma-WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel ku-WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Leyi balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Ningakhohlwa, uyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esicubungula ukuphathelane lokuqeda ukuhlukuluzana ngobulili, i-gender-based violence, sikhangela ukuthi umkhankaso lo uqhutshiwe kuyona le iviki. Lolo luyabe luluhlelo lwe-Women's Round Table olulandela lona lolo. Olivalelisayo yimi ke usithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.